Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 8 kuNhlangula 2021, musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abahlali bakobulawayo bathi lanxa besamukela ukubunjwa komthetho ozakwenza kube lekhomishini ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kwabantu elizweni, ziningi iziqondiso zokusebenza kwawo okufanele zibe yingxenye yalomthetho.
Sifisa ukuthi ikhomishini yona leyi ibe very very independent. Asibafuni obrigade, asibafuni amapolisa, asibafuni phakathi.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebehlalela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi izigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho.
Izigebenga lezi seziyandile sibili lapha livikileyi leviki eliphelileyo. Sibe sisizwa nje behlasela izigebengu zihlasela sibili okwamagama.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele iziphathamandla ze-MDC ezisanda ukukhululwa entolongweni ye-Glenview eHarare namuhla. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyo leZipra sebekhuthaze abanye babo ukuthi bebhalise ngobuningi kuluhlu lwamabizo alabo abalwa kulimpi ukuze bethole inzuzo. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuwona lo msakazo. Idale lekhabhinethi selengezelele ngamanye amaviki amabili ukuvalwa kwedolobho leKwekwe nge-lockdown ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 kulandela ukukhuphuka kwenani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane kulelo dolobho. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale belaleli gcikwane endaweni yokulondolozwa kwabantwana eMary Ward Children's Home eKwekwe kuThange. Kulabanye eKwekwe asebetholakale belomkhakha wegcikwane leli owatholakala kwele India. Ukusenjalo, umlilo ubikwa uchise indawo lapho okuhlala abongi, odokotela labanye abasebenza isibhedlela seKwekwe General Hospital, impahla zabo zonke zachabalala. Isehlakalo esifanayo sisanda ukwenzakala isibhedlela sempilo kobulawayo. Kunjalo nje, umbiko oyethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo luveza ukuthi abantu abangamachumi amane lasitshiyagalolunye 49 sebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus, watshona abahlanu. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo layafika kumachumi afika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,238. Wabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,611 asebemukele umjovo wokwenqabela leli gcikwane. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 688,696. Abahlali bedolobheni lakobulawayo bathi bayakwamukela ukubunjwa komthetho ozakwenza kube lekhomishini yokuphenya amacala okuhlukuluzwa kwabantu elizweni. Kodwa abanye bathi umthetho lo kumele uphawule ukuthi ngobani abaza kuba ngamalunga aleyo khomishini njalo abafakazi bazavikelwa na. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikomiti yedalela iParliamente ebona ngezomvikela ibikobulawayo namhla iqhuba lomhlangano lapho abaphatheke kuwo abathe kubalulekile ukuba ikomiti enjengaleyi izimele yodwa ukuze kube lokwahlulelwa okungelabandlululo. Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu ugcizelele lumbono.
Sifisa ukuthi ikhomishini yona leyi ibe very very independent. Asibafuni obrigade, asibafuni amapolisa, asibafuni phakathi. Njalo sikhangelele ukuthi nxa amapolisa lawa engaba esetshenziswa khonapho asisoze sikhululeke. ukubika inhlupho zethu sengirejiwe ngirejwe ipolice noma ngirejwe isihlobo sepolice senzeka kwesaba ngoba vele ipolice ikhona futhi izabe ingihlukumeza njalo sikhangelele ukuthi icala leli lingaze libe le 15 years umuntu angazizwe sefuna ukuyaliripota ayiripota ngesikhathi sakhe livulwe.
Umnumzana Shelton Sugar Teno osakhulayo uthi abatsha kumele bephiwe ithuba lokuphatheka kukhomishini ebunjwayo.
Sizafuna ukuthi lati sithole i-3/4 yokuthi lati ontanga siqualify ukuthi lati sirepresentele kukhomishini lakhona besirepresent abanye bethu lapha koBulawayo. Singazo uyiliphi bandla liphi bandla kodwa siyazana inhlupho zethu njengabo youth ziyafanana.
Unkosikazi Sukoluhle Mhlanga omela abakhubazekileyo ekunhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe uthi abakusimo esifana lesakhe kumele bephatheke kule imihlangano ngoba labo bezothola bephakathi kokuhlukuluzwa emphakathini.
Uhulumende ufisa ukuthi abhale ama-bills abe esiza anjengaleyi yanamuhla ebesilayo Independence Commission abhale ngama-languages that are friendly to us as the disability fraternity. Yithi kakhulu ama victims of GBV, victims of abuse endaweni ezihlukeneyo. So kungaba mnandi ukuthi lathi sithu kuphatheka endaweni.
Umnumzana Levi Mayihlome owayeyisiphathamandla sebutho njalo engumgcini sihlalo wecommittee ye Defence, Home Affairs and Security Services uchaza injongo yalo ngalomhlangano.
Sibe lapha singama committee amathathu sinye iParliament. Icommittee ye Defence, Home Affairs and Security Services, the Committee of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, the Committee of Peace and Security of the Senate. Sibuye silandela isisekelo sombuso welizwe, the Constitution, Section 210. Othi yena kuzakufanele kube le independent complaints mechanism yokuthi nxa abantu belensolo ngokuhlukuluzwa owenziwa ngamasosha namapolisa benze njani ukuthi izikhalazo zabo lezi zilungisisiswe. So besizelalela abantu ukuthi bathini silandela iSection 141 yeConstitution yeZimbabwe.
Uqhubeke wathi abantu yibo okumele batsho imbono yabo umthetho ungakabunjwa.
Besizelalela abantu ukuthi bathini silandela iSection 141 yeConstitution yeZimbabwe ukuthi nxa kubunjwa umthetho weParliament kumele iParliament ibuye ebantwini ize kuzwa ukuthi abantu bona bathini ngalowo mthetho. Besize kuzwa imbono yabo sibhodela ama-provinces wonke angu-10. Thina lamna siqalise eMathebeleni North namhla sikobulayo kusasa siye eMathebeleni South sizwa abantu ukuthi bona bathini ngeproposal late draft bill esifakwe eParliament.
Imihlangano le iyaqhubeka elizweni jikelele njalo abanye sebegcizelele ukuthi kufanele ikhomishini ezabunjwa icubungule ukuhlukuluzwa kwabantu kusukela kudaba lwegukurawundi kuze kube lanamhla. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele iziphathamandla zebandla le-MDC ezisanda ukukhululwa entolongweni ezivalisa umnumzana Last Mayenga Hama lomnumzana Thungamirai Matsokere. Ababili laba bavalelwa esitokisini okweminyaka yesitshiyagalombili kodwa umthethwandaba we-Supreme Court ngeveki edluleyo ubathole bengalacala lokubulala ipolisa. Bathi balakho ukumangalela uhulumende ngalolu daba bedinge inhlawulo. Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa ugcizelele ukuthi ngempela uChamisa ubelokhe esemhlanganweni lalaba ngesikhathi sisiya emoyeni. Iziphathamandla zenhlanganiso yeZipra Veterans Association sezikhuthaze abalwa kumbi yenkululeko bekuviyo leZipra ukuthi bebhalise amabizo abo kuluhlu lukahulumende ukuze bathole imali zepension lokunye okutholwa ngabalwa kulimpi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Isikhulumeli sanhlanganiso umnumzana Bhasa Magwizi uthi phezu kwalokhu isicelo abasiletha phambi kwedale lephalamende enyakenye esekuba imali zabo zengezelelwe sesizafezeka. Uthiningi labalwa impi inkululeko bekuviyo leZipra kabazange bathole ithuba lokuphiwa imali ezatholwa ngabanye babo ngomnyaka ka-1997 ngenxa yobandlululo lokuswela ulwazi olweneleyo. Umnumzana Magwizi wazise abanye abalwa impi inkululeko ukuba umthetho ababecele ukuba ulungiswe edalela ephalamende uzalungiswa.
Isinqumo lesiyana esasisingenele ephalamende sokulungisisa umthetho wabalwayo empini okuhlanganisa ababencedisa ababephekela lababe phethe imbhobho isuthutsha yikho ke kuyaxwayiswa abantu bonke ezindaweni zonke ezehlukeneyo ukuthi baqaphelise ukuze bayebhalisa ezindaweni ezehlukeneyo lapho abazatshelwa khona. Khona kuzalandela ukucubungulwa kwakhona okuthiwa yi-vetting.
Uqhubeke ethi bayakwazi ukuba kulodubo lwabantu abaqamba amanga ukuba balwa kulimpi esithi uhlelo lolu luzakhangelisisa konke lokhu.
Abanye bazazama ukuzinceda bazingenise bona phakathi komzabalazo bona babe ngekho ngesikhathi senu. Kodwa-ke konke khona lokho kuzakhangelwa ngezigaba ngezigaba lapho kuzabe kusenzelwa khona ukucubungula kwakhona esithithi ngama-vetting centers. Yikho-ke abangaphandle kwelizwe nalabo bonke abanye abakhona lapha siyaxwayisana ukuthi asiphathekeni kakhulu ukuze thina sonke sithole ukutholiswa inzuzo zethu ezifaneleyo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Blessing Chidoni uthi ngempela kumele abalwa impi yenkululeko bathole usizo.
Ngibona kuyinto e-right elungileyo ngoba sibona abanye benikwa bethola futhi ama-foods of independence from 1980 abanye lokhu behola bakhona lokhu behola, so labo ba-justified ukuthi bethole i-portion yabo.
Kodwa unkosikazi Pensions Chithole, siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi lokhu akumelanga kuqhubeke kusenzakala.
Hatshi, akumelanga bephiwe imali. Because taking for instance, I think eZimbabwe, so ngathi sesalwa izimbi eziningi from ama situations from situation ka 2000 to situation ka 2008 to ama violations that is senzakala ngo 2018 2019. It seems like every Zimbabwean walwa impi. So if bona kumele bephiwe izimali, that means every Zimbabwean citizen like kumele ephiwe lokhu zenini ebe compensated.
Kuncwadi abayilobele idale parliament abakuzipra bathi bafuna ukuba uhulumende abuyisele impahla eyathathelwa ibutho leli lezipra ngesikhathi segugrawundi. Bathi njalo bafuna ukuba bahlonitshwe ngendlela uhulumende ahlonipha ngayo abalwa impi bephansi weviyo lezandla. Abalwa kumpi enkululeko kwele Zimbabwe bazinkulungwane ezifika amachumi amathathu lane 34,000 abatholakala kuviyo lezipra lezandla. Lanxa ibutho lezandla lalilabancedisayo abaziwa ngokuthiwa ngomjibha labochimbwido, kuzipra kubikwa kwakungela abantu abafana lalabo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abatsha abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu elizweni bakhuthaza ontanga ukuthi bephatheke kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe ezigoqela ukuyobhalisela ukuvota. Unkosazana Natalie Mbewi owenhlanganiso yeZim Rights utshelela umsakazo wokuthi kuqakathekile ukuthi abatsha baphatheke kulezi nhlelo ukuze izifiso zabo zokuthuthukiswa kwabatsha elizweni zihlonitshwe. Okunenga lolu daba asikuzweni kwingxoxo uMike Hove Studio 7 ayiqhube loNkosazana Mbewe.
Uhlelo lweZim Rights Youth Zone luhlelo olwaphuma ngemva kokubana abakhokheli bebahlala phansi babona ukuthi hayi abancane kabakho endabeni zelizwe. Ngakho-ke baphuma lohlelo ukuthi basifundise basitshele amacebo. Sikhokhelelwa ngabafundeleyo esingathi ngama-specialists. Luhlelo olukhangelele ukubana abancane bathole ama-posts bakhokhele uhulumende.
Kuyini okwenza ukuthi ufise ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Uyalibona ikhandlela. Ikhandlela siyalilayitha ukubana sibone. Ma sibona laphana ikhandlela lokhu liphela, kodwa thina sinjani? Sikholise ukukhanya. Lakho kunjalo nxa ulwela amalungelo abantu, kumele ufake abantu kuqala. Ngakho-ke mina okwangenza ngafisa lami ukubana ngibe part of ihlelo lenye yokuthi ngananzelela ukuthi thina abasakhulayo silenhlupho eziningi, njalo singathula sonke. Akulo zasikhulumela bayatsho amaNdebele ukubana umntwana ongakhali ufele embelekweni. Singayekela ukukhala ngiza kufa, bazabakwazi njani ukubana ngifuna izinto ezinjengingakhulumi?
Sikhangele okwenzakalayo kwele Zimbabwe, amalungelo abantu alokhu eqhubekela phambili engahlonitshwe. Abantu abasakhulayo badlala indima enjani ekuqedeni kwalolu hlupho?
Abasakhulayo sidlala indima enkulu ekuthini ilungelo zethu zibe khona. Thina abasakhula ethe sithunywa ukuthi hambe yenza lokhu, hambe yenza lokhu, hambe yenza lokhu. Ngakho-ke ngithi mina nxa ngikwazi ukubana amalungelo ami kanje, angeke ngivune ukusetshenziswa ngomunye umuntu. Yilami ngizayinelisa ukuzicabangela ngedwa ngibone ukuthi hayi kumele ngithathe isinqumo lesi lalesi lalesi.
Siyabona ukuthi uhlelo lolu lupha abantu abasakhulayo abadabuka kweZimbabwe ithuba lokuthi baxoxisane labasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe ikakhulukazi lapha kule Melika. Ithuba leli liza kusiza na ikakhulukazi wena njengosakhulayo?
Mina ithuba leli liyangisiza. Ngikhuluma nginje ngayingumuntu olenhloni vele ngeke akhulume even engiyenza kathesa. Kodwa ngemva kokubana ngixoxisane labanye ontanga bami, labanye abancane kulami ababenjela ukuthi hayi sisi ungayenza kanje kuyaphumelela. Yikho ngikwanisa ukukhuluma kathesa. Ithuba leli lizayenza ukubana sithathe okuhle abakwenzayo sizokufaka ngapha eZimbabwe. Labo bathatha abakubona kubayenzile lokuhambise ngale. Ama youth singabambana ngehlelo lezi esiziyenzayo. Akulamuntu ongasisheka. Thaba simile
sabona ukuthi uhlelo lolu lujonge ukwenza ukuthi abantu abasakhulayo bangene ezikhundleni. Isikhangelo okwenzakalayo ku-social media sabona abantu abasakhulayo bekhuthaza ontanga ukuthi baphume ngobuningi babo beyobhalisa ukuthi bayovota.
Chasisela abalaleli ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi abantu abasakhulayo baphatheke kulezi ndlela.
Ngikhuvula ngisakhula kule ngoma eyayilamabala athi asambeni siyevota, sivotele inkululeko. So singathathana thina ma-youth njengoba sivele sibaningi udlula wonke umuntu. Singavotela sivotele inkululeko. Sithuthe sesile nkululeko yokuthi sesikwanisa sesile msebenzi asatshontshi. Sesile msebenzi yasatshontshi shona sibhizi vele sesithuthukisa iZimbabwe. Njengoba sile njongo ezifanayo singavota ukuthi konke sikufuna kunembo wakhona kuzazwakala. Njalo ke nxa sokubhalwa ke leyo constitution leyo ini kebe kungokwethu. Ngokwethu kwenziwe ngokwama-youth, kwenziwe ngama-youth, kulama-youth phakathi.
Lo Nkosazana Natalie Mbewe, owenhlanganiso yeZim Rights, obexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7.
Yebo, 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 mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-D-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela i-COVID-19. Sikhangela njalo imisebenzi eyenziwa ngabatsha ekuqedeni udubo lwenkohlakalo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama khonapha emsakazweni we-Studio 7.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amakomiti amabili awedale le-Senate eMelika ethule umbiko namuhla ochathisa ngokwehluleka kwabezomvikela ukwenqabela ukuhlaselwa kwesakhiwo se-US Capitol e-Washington DC ngozibandlela odluleyo. Umbiko lo uthi kwakungase kuhlasela lesi sakhiwo kuphela kodwa kwakuyikweyisa intando yabaningi. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris uthi uzacobongela umlando welizwe leMexico kulesi sigaba emhlanganweni wakhe lomongameli Andrés Manuel López Obrador walelo lizwe namuhla ngemva kokuhlangana leziphathamandla zeGuatemala okuyingxenye yohambo lwakhe kulandela ukukhuphuka kwenani labantu abachapha umngcele besiya kweleMelika. Umkhokheli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un ubesemhlanganweni izolo labacebisi bakhe becubungula inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe leli phambilini kombuthano webandla elibusayo kulelo lizwe. Umsakazo kahulumende weKorean Central News Agency uthi uMnumzana Kim uchasise indlela azaguqula ngayo impilo yabantu njalo akhuphulele umnotho welizwe. Osomabhizinisi bakoBulawayo bathi sebehlalela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi yizigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izolo idolobho lakoBulawayo belisaziwa ngokuthula. Kodwa namuhla seliphenduke laba inkundla yezigebengu ezibamba inkunzi ngezibhamu ngitsho libalele kungabi indaba zalutho. Lokhu sokubangele ukuthi amapolisa ethule umthetho ovimba abantu ukuthwala izikhali ezifana layo imibhobho, ingqamu, amarekeni, imikhonto, induku, amahloka kanye lamabhemba okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Kumaviki asanda kwedlula, amasela aqhekeze kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot adubula owesifazana owayesebenza khonapho wafa. Abamba njalo imota ethwala imali yesitolo sakoChoppies eParklands athatha amatranki ayisikhombisa egcwele imali. Ukubala izehlakalo lezi ikuthanda. Ngolwesihlanu izigebengu zibambe igalaji lakoFlo elithengisa amafutha ezimota eChabalala zadubula isisebenzi salimala kakubi. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Bhekimpilo Sithole uthi akusasebenzeki kuleli dolobho.
Izigebenga lezi seziyandile sibili lapha iviki leyi leviki eliphelileyo sibesisizwa nje behlaselwa. Ngacabangela nje ukuthi kwesinye isikhathi ngabantwana bethu esiphila labo lapha eZimbabwe abanye bangaphandle kwelizwe thatheka kakhulu nxa besizwa ukuthi eZimbabwe lapha kusetshenziswa i-US dollar.
Amazwi kaSithole agcizelelwe ngomunye njalo usomabhizimusi ongumqondisi wenkampani ye-United Refineries umnumzana Busisa Moyo, yena othi lobugebengu bokubaza amaphepha sobubhahile. Nanku inkampani yakhe itshayiwe nje kunsukwana ezedluleyo.
Thina njengaba-United Refineries ube lomunye lapho ubuye esithi uyathwala izinto, wathutha impahla. Ama-documents asinike wona akade engelamqotho, kodwa akade kungananzeleleki ukuthi amaphepha asinika wona akayisiwo maphepha asemthethweni. Waqukula sibili impahla, sathi ngemva kwamalanga amalutshwane sasezwa kuthiwa umuntu lo vele kasabonakali, lamafoni akasaphenduli, bekumele adelivele impahla lezi. So ngibona ngani impilo zabantu, ubunzima lobu obomkhonomi sobufike esigabeni sokuthi abantu sebebona ngani hayi kungcono bayenze ubutsotsi, ubugquluva, lokugqekeza, lokutshontsha nje.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi nxa ubugebengu lobu bungaqedwanga ngokuphangisa bulakho ukuxotsha amabhizimusi koBulawayo.
Nxa kungalungiswanga ngesikhathi esifitshane esilandelayo, sabona ukubana amabhizinisi amaningi la abamba ikesh azabe vala amashophu koBulawayo, kumbe intengo zabo zaba phezulu ngoba bazabe sebefactor in iprice yokusecure indawo yabo. Ngoba kuyabuilda amacost ukwenza indawo ebe le crime enjengayethu, ngoba kade sinanizela ukuthi amashopu sokufuza abe lamakamera, sokufuza abe labosecurity abalombhobho, sokufuza kube lezintsha. Ukubeef up isecurity yana kubukhoza amacost okwenza ibhizinisi, okuzatransforma ukuthi la amacost azafakwa kuprize ezathengwa yimlawe abathengi.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngumoyo, yena othi kumele umphakathi wonke abambe iqhaza kudingwa indlela zokuqeda ubudlova lobu.
Kumele sixhumane lamapholisa yethu lalaba abakhangele indaba zokuphathwa kwedolobho. Kumele sixhumane labo sisebenze siseduzane, ngenxa yokuthi into le ingenza ukuthi amakhampani avale lokuvala. Lamabhizinesi uthola sethutha lapha koBulawayo siya kwezinye indawo kungani kungcono, ngenxa yokuthi ukusebenza endaweni enja sikujwayelanga labantu abakujwayelanga.
Usithole laye ugcizelele kulokho.
Silandele ama tips esiwaphiwa ngamapholisa ukuthi hey, izigebengu ngabase zifikile unga resist. Vumela kazithi zifuna imali ubanike leyo mali. Njalo siyacela sibili esikuna engunanzelelayo kakhulu ukuthi izigebengu lezi njoba nisithi ukuthi zikhona ku public, siphila lazo, silala lazo, ziyaziwa. Into esuka isihluphe kakhulu ukuthi singeza
singenza njani ukuthi amapolisa ebe kwazi ukuthi iziphi lezigebengu ngoba into esihlangana layo kade sibaba Nkomo uyakwanisa ukuthi ube unike i-tip unika amapolisa i-tip amapolisa asekhona kulezi insuku lawo futhi engathanda imali ugcine se-expose ukuthi hayi umuntu olithengisayo ngubani but loba kunjalo sizama ukuthi akube lawo ama-suggestion boxes.
Isikhulumeli samapolisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube utshele inkundla yesayithi ukuthi izibhamu ezisetshenziswa izigebengu lezi zingeniswa elizweni ngaphandle komthetho zivela kwamanye amazwe angawaqambanga ngamagama. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Inhlanganiso yeAmanzi Mathebelele and South Cooperative eyayibhadalisa amalunga ayo aseSouth Africa imali kusukela ngo-2019 ukuze agejelwe imigodi yamanzi emzini yawo kwele Zimbabwe isize yenelisa ukuthenga imota yokugebha imigodi enye ethwala idiesel lenye eyokuthwala omanjinela. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngemva kokulinda umnyaka wonke amalunga eAmanzi Mathebelele and South Cooperative athabe amanzi nte esithi iphupho labo lokuthola amanzi seliseduze lokugcwaliseka. Omunye wabomanjinela balinhlanganiso umnumzana Mthandazo Nyathi wethulele amalunga la indaba ezimnandi eJohannesburg ngempela viki.
Ukuthi sokuyindaba yokuthi imoto zihambe leli ibhakhi leli abangalaziyo leli ibhakhi elathengelwa ama-technicians. Yethu iphelele lento iyakhona ukugubha 300 meters siyaphansi nayo ithenga yethu angithi nayo iphelele sesilungele ukuthi asike sithatheni lezi zinto ziyekha.
Ngokwamanje lenhlanganiso isilamalunga edlula amakhulu amane 400 adabuka endaweni esijeneyo esabelweni seMathebelele and South. Ilunga ngalinye lingene kulenhlanganiso ngamaranda ngamakhulu amahlanu 500 rands kanti ukuze umuntu agejelwe umgodi udingeka amarandi azinkulungwane ezilithumi lasikhombisa 17,000. Umnumzana Brian Ngwenya owasebulilima uthi bathabe kakhulu ngokwenziwe inhlanganiso yabo le.
Takahana kwazo kwazo nekubala nasi takalinga zimota zatakatengekwa necooperative yethu yevula kanti zimbato zakanaka tiwanevula.
Lokhu kugcizelelwe umgcini sihlalo wamalunga ahlala ebulilima umnumzana Mzwanyana Moyo.
Namhlanje siyakhipha isaga sesindebele sithi amagundwana amaningi awala mlindi. Sifake sesikhalange sithi shinyinyi babili komba ugachomi. Siyabonga kakhulu Mathi South ngesekwenzile. This is wonderful. Siyabonga kakhulu.
Lasekwanda uBishop Adonija Mabusa laye uthi sebelindele ukugejelwa emigodi.
Siyabonga kakhulu into esenzelwe eManzi Mathi South ileadership yethu kuyatshengisa ukuthi ukubambana kwabantu kwezinto ezimangalisayo. Sihappy kakhulu ukuthi silapha namhla sizobona imota zethu zizasuka ziye ekhaya amanzi ayeza amajawunda.
Unobhala wanihlanganiso umnumzana Thuso Moyo uthi bekuyindlela engelula. Uthi benelisile ukuqeqesha abafundi ababili abasekolitshini okuyibo asebesebenza umsebenzi wokuhlola indawo ezilamanzi besebenzisa ubucwepheshe besimanjemanje.
Siyanibonga lonke bantu bakithi. Uma sihlangene singabantu sivumelana singabantu kuyokwenzeka. Siyazi ukuthi kube nzima kwabanye abalahlekelwe ngemisebenzi ngendaba zabo COVID-19, abanye kwaba khona ama lockdown, iproject yethu yangathi ithanda ukuphazamiseka kakhulu. Kodwa ke ngokufisa nangokuzimisela sikwazile ukuthi sikwenze lokho kuphumelele noma ngabe kusimo sinzima kunjalo.
Uthi bakhangelele ukuthi lezi mota zilubhekise ekhaya kule viki umsebenzi wokugebha imigodi uhle uqale ungakaphoziswa maseko. Wengeze wathi sekulenda awezedlula amakhulu amathathu lapho osekuhlolwe khona kwalungela ukuthi kuqale ukugejwa imigodi. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyo lezipha sebekhuthaze abanye babo ukuthi bebhalise ngobuningi kuluhlu lwamabizo alabo abalwa kulimpi. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebehlalela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi yizigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.